Omunye wabakhala ngokwenzakala emgwaqweni nguNkosazana Charity Mpofu othengisa impahla ayithenga kwele South Africa lakwamanye amazwe.
Engingakutsho ngebhizinesi yalonyaka lokho ekuqale umnyaka ka-2024 yikuthi njengabantu abaphila ngokuthengisa besingakayiboni ibhizinesi uhamba kwayo. Ngenxa yokuthi kuhle kwathi kuqala umnyaka kwahlangana lokuvulwa kwezikolo. So ekuvuleni kwezikolo sananzela ukuthi izikolo eziningi kuthi ekuvula izikolo bebekhwezile ama-fees. Ngapha abantu bekhangelele ukuthi bathengele stationery lama-inform kwavela kwavuka sokukhwele zonke izinto okungangokuthi abantwana at the same time babelesidingo sokuthi lanxa besiye esikolo bahambe bethwele umphako wokudla esikolo sananzela ukuthi kusuke kwakhwela kwaze kwakhwela ngithwele sinkwa. So esingakutsho yikuthi lokhu kuqalise umnyaka ka-2024 business wise hhayi asikaboni ukuthi buhamba njani. Ngoba esingakutsho ukuthi imali vele kayikho, abantu basakhangelana lezinto zesikolo, basakhangelana lokukhwela kwentengo yokudla ezitolo.
UNkosazana Mpofu uthi kwesinye isikhathi bathola imali engatsho lutho ngelanga.
Usungakwanisa ukuthi uthengise singathi $5, $5 kumbe kusiyafika kubo $12, $15 eyimali eyenela ukuthi ugade ubuyela endlini, ugade njalo usubuyela lapho othengisela khona. Kube njalo futhi nxa ulo mntwana ogadayo esiye esikolo ugadise futhi lo mntwana wesikolo. Esingakutsho ukuthi lokho kuqale nje umnyaka sesiphila silokho nje sicontinue siphila ibusiness ye hand to mouth ngoba asikabi la imali yokuthi ungakwanisa ukuthi uhambe uyethengisa ube le mali oyibekayo. Yonke imali nje esithengisayo iphinda njalo iphele esikhangelele ukuthi yikho kuzayenza futhi ukuthi kube nzima ukuthi sicontinue siwoda amabhizinisi eqhubekela phambili. Ngoba siyananzela ukuthi kuyena leyo futhi imali yabo uyithengisile, abanye uyabe unguwe i-bread winner, zonke indleko zendlini sikhangele kuwe. Uphinde uthathe kuleyo mali isinkwa khathesi ngentengo esikhona udola, usuphinda njalo ufake ama-coin awe-rand lase-South Africa engathi i-3 rand, sesisiba idola 3 rand. Ngokungako nxa usuthengise i-$5 ukutho ukuthi vele uhlusala ungasela lutho.
Unkosikazi Doreen Selemani othengisa izigqoko lokunye enzikini yedolobho lakoBulawayo layo uthi kunzima lonyaka.
Ibhizinesi lonyaka singathi 2024 kakakhanyi ukuthi kuhamba njani. Since it's January abantu babhadala ama-fees nakuthenga amabhuku ngoba since iZimbabwe everything suzithengi. Uyathenga i-test book, uthenga ibhuku lokubhalela, uthenga ipeni, ubhadala i-fees. So hayi business ilo kakhulu, is very very long. Plus ithi okunye kade kubuhlungu ukuthi emabhukwini akhona lade sisithi siphephelele kuwo ebefladile. Hayi imakethi ibifladile ngamabhuku, so cine vele indlela intengo esithengwa ngayo icine siyehla ngoba besiqale besewenza $3.50, $8.10, sicine sesiwenza ama-$3.18, ama-72 pages. So hayi business isaloma. Sesikhangelele nje ukuthi maybe uJanuwari ngaphela asingene kwiFebruwari kungaba ngcono.
UNkosazana Ntombi kayise mlilo ukhala kakhulu ngokugudeka komnotho weZimbabwe kanye lezitolo zabantu bokuza.
Okokuqala kungabe kudalwa ngumkhonomi wethu oyehlileyo, abantu bahola i-RTGS batshintshe imali ibe i-US dollar bese sithengisa thina nge-US dollar, okutsho ukuthi imali abeyiholile iyabe ingeneli ukuthi ikwanisele imoli zabo njalo babe lakho okuseleyo eceleni. Okwesibili kudalwa yikuba khona kwama-China shop kuwo wonke amakona akuBulawayo. Kuba nzima kithi esithengisayo ngoba thina lathi siyawoda bese sizothengisa, ama-China lawo ama-China shops abalethela impahla ngentengo thina esiwoda ngayo. Kwenza kube nzima ukusebenza koBulawayo ngoba uzathengisela bani, wonke umuntu uyabeqonda e-China shop.
Uthi kuzima kakhulu emigwaqweni,
uyaswela yona yokugada ubuyela ngkhaya.
Abaningi bathi kuza kuba nzima lonyaka ukuselela imuli zabo njalo kwababoni umomo lo ukuquka masinyane. Ngimele i-Studio 7 ngise-Maryland, ngingu-Kip Stube.